So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 18 Ntulikazi 2017 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Izakhamizi zakonyongolo ekhezi zidlela evalweni kulandela umcimbi wokunanza ilanga lokufa kwayengumsekeli kamongameli umnumzana Joshua Nkomo.
Yabantu laba okuthi akunakala ukuthi definitely ngoba ngikhuluma ukuthi nanga dalani labo kodwa kuthule sinikeze yamla akulalutho.
Ababalisi basola imizamo kahulumende eyokuthi basebenze bebhekwe ngezigcingizi kamabona kude.
Yikanti ababalisi labo vele ngabe basifundise kuhle ngendlela ukuthi ke abala amabhuku ngabona indlela eqondileyo nje isimo sokusebenza ngendlela siqondanga ngendlela yangkhona.
Umkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu ubonakala emhlanganweni kamnumzana Nkosana Moyo ofuna ukukhethwa ukuba ngumongameli welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izakhamizi zakonyongolo ekhezi zidlela evalweni kulandela umcimbi wokunanza ilanga lokufa kwayengumsekeli kamongameli umnumzana Joshua Nkomo. Unkomo wafa mhlazi ku-1 ngoNtulikazi ngomnyaka ka-1999 okwenze leli langa linanzwe ngeviki edluleyo konyongolo lapho okudabuka khona umuyi uNkomo. Sixoxele sakhamuzi salumango umnumzana Peter Majoni Ndlovu ukuze sizwe ngokwenzakala kulesi sigaba kulandela umbuthano weviki edluleyo.
Bathi bona kungani kufuna ukuvuselela izaphi, so kwakhanya ukuthi wona i-organization yakhona yayifakwe ngu-MP nangokwakhe kusho ukuthi ule mcaba ngonjalo vele kanti angamvele afike lakhona ngale bamu-invite akafikanga. Bonke abantu abangaphelani lakhe bonke ubunengokweni endaweni e-St Anna laphana akuzange avele kufike nangoku-St Anna kuthiwa kusuke kube kade i-angela zange uvele kufike anybody wakhona bethi bona kuthi kuya kwahlala phansi ukuthi wakuzivuselela izaphi but emsebenzini wakhona hhayi kwakuthi
yes, ke sezwa kumaviki adluleyo ukuthi kuke kwatholakala amathambo abantu abafayo likele kuzwa yini khona?
No, angizange ngikuzwe naloko ukuthi abafayo ukuthi babuthatha abangkwazi.
O kodwa likuzwile kukhulunywa kwezinye indawo?
I-information yakhona yapho kulika nje but ukuthi kade ngisiza indawo into yakhona okulethayo asikangitholi nokuyithola.
Kodwa umumo wona unjani, liyalibone yini abantu abalingabaziyo ukuthi bengabe ngabangaphe licabangela ukuthi bengabe bezoletha ukungahlaliseki esigabeni?
Hhayi, umumo wona muhle sibili, akulalutho. Yabantu laba okuthi akunakala ukuthi definitely njengoba ngikhuluma ukuthi nanga ahlangani labo kodwa kuthule sinikeze yamla akulalutho.
Oma mbangazwe ke bona bakaqalisa ukubuya bekhankasa
so far lakhona bembangazwe kusathule ngaphandle nje kokuthi kona abantu bayenza imihlangano ezindlini nje kodwa ke akakathathi kade ukuthumela phandle.
Kukhanya kungabe bandla liphi abakhanya begcwele esigabeni lapha?
Abantu abangani bagcwele lapha especially abezanu kutho ukuthi kona kwatholakala i-information ukuthi kona kuyabuya i-truck yomumbu oqondane lezanu. So-ke besiloko sikhangelele ukuthi kona lowo mumbu okuyayo ngowezanu kodwa lathi yahamba siyofola noma singatholi izanu isize ukuthi kona kuhamba njani but into yakona yabona ayiphumeleli kahle sebe ngani labo abasebekhulelwa ngabanye abantu sebewakhulela ukuthi kona akula mumbu okuthiwa kona uzobuye ngowezanu lathi yahamba siyofola noma sokuthena umumbu akabuyi namhlanje ukhona sizayobuhola ngokuhamba kwena problem.
Hello ke umnumzana Peter Majoni Ndlovu isakhamuzi sakonyongolo ekhezi ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le ekhezi. A Amateacher la isikolo senkulumane High School kobulawayo ayakhonona ngembiko kahulumende yokuthi sebenza bebhekwe kumabona kude. Lokho kulandela elinye njalo inyathelo elithethwe nguhulumende ezikolo osokumele amateacher la ahlabise izithupha zawo nsuku zonke bengakaqali umsebenzi njengendlela yokuba kwazi ukuthi bafika njalo basuke isikhathi bani. Sixoxele siphatha amandla senhlanganiso elwela amalungelo amatitshala e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Vusi Muzi Mahlangu, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sizwile umbiko ophume namhlanje kumakhaphandaba ukuba abezemfundo bafuna ukuba bafake ama-camera zabikhangele ukuthi-ke bayafundisa yini njalo bafundisa njani. Ngoba lokho kulahlekile, umcabango olahlekileyo ngoba-ke siyakwazi ukuthi-ke ezemfundo zinenhlupho eziningi ezikhangele ukuthi zilungisiswe. Kube kunani ukuthi bathathe imali le abafuna ukuthi bayisebenzise lokho bancedise ekuthengeni izingwalo zokufunda. Ngoba siyananzelela ukuthi khathesi njengoba nje le curriculum entsha, i-curriculum entsha le ikhangelele ukuthi kube namabhuku, njalo nje amabhuku angikhona kawakho. Kukanti ababalesihlabo vele angeke basifundise kuhle ngendlela ukuthi-ke kabala amabhuku kabafuni ngendlela eqondileyo nje isimo sokusebenza nje lasiqondanga ngendlela yangkhona.
Kati vele kona sekutheni nxa kuzafakwa amakhamera bakhona yini kade sebebuya bengasebenzi?
Hayi, kayisikho lokho nje. Kuwumuntu nje oswela into yokuthi enze ngoba-ke kuyindlela ukufaka amakhamera kuyindlela yokuthi umuntu ahlale ofisini abekhangele ukuthi ubani wenzani endaweni yethu, ubani wenzani. Kulokuthi-ke asukumele umuntu akukhangelisise ukuthi kuhamba njani, ayinike lo okumele asebenze impahla ezifaneleyo zokufundisa. Indlela yokuthi-ke kabalanto ezeneleyo zokuthi bafundise njengengwalo, amabhuku, bafundise lokunye indlela ekhona konke nje konke lokho.
Sizwa njalo kuthiwa kwezinye izikolo sebethe bona nxa umbalisi engena kukhona lokho okuthiwa yikuklokha. Likubona njani lina lo?
Ye, kukhona ezinye izikolo ezisebenzisa i-biometric clocking system, okungangokuthi-ke umuntu usefika wandize ngesithupha ukuze aklokhe. Bekhangelele ukuthi lokhu kwenqabela ukuthi-ke abantu bangaqili njalo bangaklokhelanini ngobungani. Iy'ndlela zokuncindezela izisebenzi ezivele zincindezelwe indlela ezingaqondanga ezisebenza kuzo. Thina sibona nje njengento encindezela izisebenzi ngoba izisebenzi ukuze zisebenze akudingeki ukuthi zithwene kulo muntu othwalela ibhulo ngemuva, kodwa-ke ungaze uzinike ilungelo lazo, uzinike lokhu ezikukhangela ukuthi zikuthole kunjengeholo lazo. Zonke nje izinto ezibakhathazayo abantu basebenza ngokuseziyoba ungenebezele bewuthakazelela kakhulu.
Alo-ke umnumzana Vusi Muzi Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo amatitshala e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-6065, laku 15460 kilohertz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi bukheli ethi www.voaindebele.com, laku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Odinga usekelo lokukhethwa ukuba ngumongameli welizwe umnumzana Nkosana Moyo ubhodabhoda ngelizwe ehlangana lamaqhuku achiyeneyo ubekwabulawayo izolo lapho ahlangane lenhlanganiso ezizimeleyo. Emhlanganweni lo kubonakale umkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu. Sixoxelaye uNdlovu simbuza ukuthi njengomkhokheli webandla eliphikisayo ubedingani emhlanganweni kaMoyo.
Ngihambe ngokuthi nginusiwe nami ngimuntu omele i-ANSA, ngifuna ukuyazizwela ukuthi yena udubo lwakithi lwemathebeleland uluthatha njani. uyalwazi kakwazi ngihambe ngikhaphisa indlebe sibe ukuthi ngilalele kahle kahle ukuthi ngizwe nabakade bengikhaphile ukuthi siye kuzwa khona kuya ngikutshola.
Ngemva kokulalela akukhulumileyo kuyini okubonileyo ikakhulu ngenjongo yakhe?
Ngingathi eyikuzileyo ngoba kunomahluko phakathi kwento oyakuyizwa umuntu eyikhuluma sithi mhlawumbe ufuna ukukuthabisa le nto umuntu azayenza asithi avotele ngabantu angena esikhundleni. Kodwa mina ngokubona kwami kukhanya kunokuzwisisa avele elakho nokwazi ukuthi abantu bakithi bafuthelele ngenxa yokuphathwa bubi yiZANU PF. Yikho lezo zinto nxabi ukuthi ufisa ukubusa iZimbabwe yonke kodwa sazi ukuthi ingxenye yeZimbabwe iphethe ngendlela ehlukeneyo kulaleya ingxenye yeZimbabwe especially iMashonaland. Na ezifaka kukhundla sokuthi yeye ufuna ukuthi yena angangena embusweni alinganise abantu baphathe ngendlela ehlukileyo kulalokho esikubona iZANU PF. Mina ngibona ngazathi yinto esikhali esinika amasungulelo ohlelo lokudlelana laye ngoba uqalise yakhe iparty thina sile yethu esithi i-answer ku-alliance. Yikho ngibona ngazathi mina angikabatheli abanye ezisebenza nabo i-membership ye-answer ukuthi ngihambile lapha ngakuzwa lokhu.
Lo ke ngumnumzana Moses Mzila Ndlovu, umkhokheli webandla le-ANSA, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampawa fobembula.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhla ngixoxa lesakhamuzi seJuchume ePlumtree umnumzana Diva Dube yena ohlala kweLengilandi. Ngeviki edluleyo babe lomkhosi wokukhumbula lokulondoloza amasiko akibo awesikhalangeni. Ngiyakwamukela kuhlelo Dube.
Ngiyabonga baba uNkomo, ngibonge ukuba khona ehlelweni.
Liwuqhube njani umkhosi?
Ube impumelelo enhle kakhulu, njalo kube lilanga elihle sibili kakhulu okokuthi bekulentokozo, kujatshulwa, sidlala ingungu, sisenza konke imidlalo yonke lena yakithi esikhalangeni. Sihlabela le ngoma zakithi zasesikhalangeni ezifana labochozana zakashonti kubuza kanye. Zinye ziningi umaloliwe eziningi kanjalo kuthi bakuhle sibili hake kukuhle kakhulu umuhle kakhulu umdimbalwane.
Kahle kahle lifuqwe yini mnumzana Dube, injongo inhloso ibingeyani?
Okokuqala ngendlela esamthatha ngakhona samthatha ukuthi nxa lingabantu lingazivezi ngolimi lwenu kodwa lithi lisendaweni lizahlala njalo livalwa ngokuthi alikho kuleyo ndawo. So sabona ukuthi kuqakathekile kakhulu njalo nokuthi ukuhlangana kwethu sisenza into ezifana lazana lezi ukuhlangana kanye ngomnyaka sivuselela njalo sitengisa labantwana bethu labo bavalelwe kudiaspora ukuthi imvelaphi yethu injani njalo ukuthi bakhona abanye abadala abayetha inganekwane ukuthi sasuka emapungugwe sayahlala kubo Cameroons sayahlala langaphi ngaphi kuze kuzofika isikhathi sakaphempi. Kuyinto sakubona imiqoka njalo iqakathekile kakhulu leyani ukuthi sihlale siyikhumbuzana. Umcimbi lo esiwenzileyo bekungazomcimbi okuthiwa umenyeyo abantu besikhalangeni kuphela kodwa besimemele labanye abantu noma abanye abantu abavela eNdebeleni, labanye abavela eShoneni, labanye abantu abavela kwamanye amazwe kubo India, lamanye amazwe ekade bekhona bezobona into esiyenzayo. So ngokwenza njalo ikutshengisela ukuthi singabantu besikhalangeni abazithanda ngolimi lwabo, singabantu besikhalangeni abaziqhenya ngamasiko abo, singabantu besikhalangeni esindlondlobalileyo kakhulu kuloko esiyikho khona.
Nxa sikhangela amasiko akini Dube, lingathi lisawalandela yini, lisawahlonipha njengoba selihlala emazweni nje?
Amasiko sokuba lohlupho baba uNkomo nxa kukuthi sikhangela kule intsha kakhulu le yaba intsha le ezalele kakhulu esithiweni kodwa nxa ngakhangela kakhulu laba abasuka from kuba 30 years kusiya phezulu amasiko basawalandela kubili kakhulu iningi labo. Abantu abadala-ke nxa sengikhuluma abo abafana labo Reverend Havana ongubaba okwathatha izinga elikhulu kakhulu kubonasti laphanda ngabantu abasigqugquzelayo kakhulu ukuthi asiqhubeke sisenza njalo simentena isiko njalo bangabantu abahlala sala nisala na utama makomga. Makomga kucho abantu abasifundisa noma abazama ukuthi basikhondise lapho esiyabesilahleka khona.
Ah kuyiphethe Dube ungathanda kubatshiyela waphamazwi abagini abasemazweni achiyeneyo ngitsho lasekhaya.
Nxa ungumuntu esikhalangeni zigqade ngalokho oyikho khona. Iba le confidence ukuthi ukhulume ulimi lwakho njengokuba lunjalo lungolwesikhalangeni. Njalo ngimema ukuthi abanye abasemazweni bo-America bo-Australia abenze ngokufanayo. Njengoba ngikhuluma nje ukhona umcimbi njalo ozabe khona e-South Africa bazabe besenza okufananayo labo besenza ukuthi bahlanganise abantu sikhumbuzane njalo ngesiko lakithi. Mina nje akuqhubeke ukusenza njalo kodwa akungapheleli khona lapho. Intsha eyenelisa ukuthi ibhale lezi ngwalo ababhale amanoveli. Impilo engela documentation impilo ezagcina ekugcineni ijabalala iphelela nje egcekeni kungasazi ukuthi kwake kwale labantu abake baphile emhlabeni abanjalo. Kodwa nxa singazigqaja siqhubekele phambili ngokuthi sithathe indima le esayitshelwa kwabobamkhulu bethu labobaba bethu siqhubeke layo injalo ulimi lwethu aluseze lufe.
Hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Mnumzana Dube siyabonga.
Ndobona kwazo kwazo tate matuka nduna ndoti mwalingape maga bakalanga mugale makabhatana bakalanga muzvidene lwezigwenye ndoboka ndiri kololo ajabipa ngojela lesa makwati mkwawusina chiche elikwene kumabongani ndoboka.
Lolo be kuluhlelo lweze mapandleni ngixoxale sakhamuzi seJuchume umnumzana Difa Dube. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Gukama
Namle
Namle Namle Namshwe Shwe
Namle Nampawa Fowembula.
Siyabonga Ntungamile. Kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa lomnumzana Alexander Mathe isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Namibia.
Ya okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo siyabonga mnumzana Kande.
Ungasitshela ukuthi njengezizalwane zeZimbabwe ezihlala eNamibia khona ngapho liphile njani libambene yini?
Iqiniso langkhona ukuthi sibambene. Uyazi Chris Gande ukuza eDiaspora akusintando yabantu ukubana bechiye umzini wabo. Uyabona kungaze kube ngama professionals kungaze kube ngabantu abahlala lapha illegally singahlangana siyabingelelana siyazonana sikhuluma indimi ezijene zeZimbabwe sishona lesindebele sikhulumisana abanye balezimuli zabo ezisele endlini baya ekhaya eZimbabwe bayazama ukubana balungisise izimpilo bathumele izimali ukubana izimuli ziyenze ngani ziphila ziphila kahle. So uma sihlangana lendubo kumbeni ngithi udubo olulodwa kusenza sicine sesibambana. Kodwa ukubambana lokhu kuyabe kungekho official. Yabona into engitsho ukubana ukubambana lokhu sokufuna ukuthi sibambane silezwi linye ngoba abanenge abalapha eNamibia bakhona bazihlalela abanye bezwa besithi mina ngikuvota, abanye uzwe besithi akulanto enhle zaphuma eZimbabwe, abanye ubezwa besithi sihlezi lapha kodwa imisebenzi le siyenzayo siyayenza sidevelopa abanye abantu nje abakhona ngapha. Uyabona into ezinjalo uma kusenza but besiyafuna ukuthi sibuyele ekhaya kodwa kathesi basiyalela ukuvota into ezinjalo.
Manje nxa sikhangele yona impilo eliyiphila khona ngapho eNamibia ungathini nxa uqathanisa le ekhaya ingconywana na?
Ingconywana sokuya ingconywana kwelinye icele it's not good at all. Ungathi ingconywana uma ukhangela ngokuyimadlana oyabe ukuthola. Ngikhangele ama professionals ngikhangele even abantu abathengisa ezitaradini laba. Uyabona impilo yangkhona ngeyokudubekela. Kuyafana ukuthi igande uyabona uhleli uthola imali yakho kodwa umkakho kakho abantwana bakho uyabona impilo enjalo. So ubungconyana bangkhona bungaphi?
Bakhona yini asebethethe khona ngapho kumbe abayendele khona ngapho?
Ye bakhona ngingathi kubana abanye bayendile uyabona into engeke ngakutshela ngayo ukubana ama izimoli mina ngikholwa ukubana umama lo baba labantwana kumele behlale bebonke yabona so uma bengekho bonke kulama risk akhona ukubana omunye ecine sethatha engaphandle kwelizwe lakhe engaphandle kwekhaya lethu leZimbabwe uya lokhu kuthi ukuthi kabe kungumasilalisane abanye engibezwayo athola ukuthi ngumuntu wayethethe kodwa akasahlali lo mfoke siwayalana lo mfazi ngokubana yabona amakhiwa sometimes but nearer is dearer so kuthi ukubana imoli lezi sokumele zikhulumisane ukubana ukuze zingabi separate for some time kumele zona zihlale kanjani zibe le program yazo njengezimuli ukubana how do we stay as a family unit
hayi kuzwakala isikhathi iso singasavumi ungavalelisa abalaleli
into engifuna ukuyitshela abalaleli ukuthi ama political parties akhona kuhlelo lwe 2018 election asiwanakekeleni siwakhangelisise ngoba ungaze ukhangele iMDC ilawo amaphutha ewayenzayo singayi ku-election siphonga ukuthi iMDC leyi esizayivota njengobana omunye wakho watsho ngomunye umnyaka sivote sithi ungaze ufake ibhiza ulibhale ukubana MDC abantu bayalivotela let's move asiphumeni from umqondo onjalo umqondo ongayakhiyo umqondo ofileyo umqondo owenza ukubana ama politicians abambelele abantu njalo i diaspora thina sicho kubana lizas incorporate and lizas faka yini kuhlelo lwenu ngoba lingadingi ama votes ethu kuphela as in numbers
hayi sibongile kakhulu mnumzane
hayi siyabonga
lo ke bekungumnumzana Alexander Mathe oyinhlanganiso ye Namibia Diaspora Movement ebesiqoqala uhlelo liphuma lendaba lithona lendaba ale balaleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America ese Washington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosazana Duduzile Sibanda isikhulumeli seqembu lembube unobuntu. Siyakwamukela kuhle.
Okay, ngiyabonga.
Asengamhlophe nke iqembu lakho lisanda ukuthola isicoco kubulawayo Arts Awards. Lizwa njani ngalokho?
Siyabonga kakhulu thina kithi i-achievement enkulu kakhulu thuba lethu lokuqala is our first time ijabulile kakhulu we have been nominated before kuziwa award ye-UK we were nominated alongside Amara nabanye
ngilalela mtsoka ngithana mina ngetwa ngiziyo futhumala ngeke angishingetwa
Ndisuka lapha liyangapi ngomculo wenu?
Hamba on tours, I've been to a lot of countries, sisahamba Europe, Canada, Belgium. Ngo-October, we're going to America.
Liyabe lingaphi kwe-America njalo nini?
Sebesise New York, Florida. Nxa ungabe umuntu ofuna ukubona ukuthi sebesingaphi, you can go to our website, it's www.nobundu.com/music. Amadeyikethu wonke asekhona izindawo lapho esale siphefoma khona e-America.
Kahle kahle kungani lakhetha ukuba liqembu lembube elikhangelelwa kakhulu ukuthi ngumculo wabesilisa?
Okokuqala kuqala siqalisa ukuyenza sasiyikhethela ukuthi yinto engakazi yenziwe ngabomama. Been 6 years siyenza and siyaphumelela. Okwesibili ephethe usiko ukuveza izitori zonke okwenzakala ngkhaya, ukuthi siphila njani, imusic yethu ayisiyo yabanye abantu. Umuntu wenze imbube ngumuntu ohloniphayo, umuntu ozithobileyo.
Kungumkhuba wembube ukuthi abantu bayagqoka impahla ezifanayo njalo bagida bephakamisa inyawo. Lani likwenza njalo njengabobaba?
Hayi, thina njengabomama sisayizele ukuthi hayi, thina sesesingabomama sizakwenza ngendlela yethu. Thina phela siyathanda ukuchena, ibona rugby. Umama uyathanda ukuthi lichene everyday tshintshe laphana. So ngelinye ilanga nizisile i-uniform, sometimes singabi i-uniform, kodwa kube yindlela nje ukuthi kukhanye ukuthi laba ngabantu bani. Because it's not more mama, so can be talk with more than what we have just that she must come to know, but feeling this kind of China won't be exactly. She must expar in easy to it, or she needs a expar in damn. It's a kind of expar wanted.
Liwens and Jan, looking about Mamuti, Abantuana, Imizieno. Gonke likuchiye lisiyahlabela ikakhulu ngesikhathi santambama lapho abantu abaqoqana khona njalo ngalisiye emazweni.
Okwenza kube lula ukuphilisana kuhle lefamily yakho kanye lo muntu oyabe ebutheke. Like our families, omama bethu or abayibogogo abantwana, osisi bethu omamdala nje yibo abasincedisayo. Nxa singekho babambisana labobaba ngapha ukuthi abantwana bakhangele njani imizi salikhangela thina singekho siyesebenza.
Ungabachiyela liphi abalaleli labasekeli benu?
Thina njengonobuntu Dituzile Sanda, uJoyline Sanda, uHeather Dube, uZanele Manenga lethande kamoya. Thanda ukuthi sikhuthaze anyone ongabe esenza i-art, especially omama, ukuthi ungachiyi into oyithandayo. It's still possible ukuthi ukwenze uyenze into oyithandayo, uyenze i-art yakho, uphinde uphile kuhle futhi. Siyabonga.
Yebo-ke nguDuduzile Sibanda lo oweqembu lenobuntu. Sigqiba ingxoxo yethu le ngomculo wabo odla ubhedu kulezi insuku othi Inganekwane ophuma kudlalade labo elithi Ekhaya. Sidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo.
Izidalwa zonke zonke laba umdali wabenza umncintiswa wokuthi ngubani olethu ubuhle emhlabeni.
Iqembu lenobuntu lengoma yabo emnandi ethiwa Golobeja isigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Izakhamizi zakonyongolo eKezi zidlela evalweni kulandela umcimbi wokunanza ilanga lokufa kwayengumsekeli kamongameli umnumzana Joshua Nkomo. Ababalisi basola imizamo kahulumende eyokuthi basebenze bebhekwe izigcingi zikamabonakude. Imkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzilandlovu ubonakala emhlanganweni kamnumzana Nkosana Moyo ofuna ukukhethwa kuba ngumongameli. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.